Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela kustudio 7 ngesonto mhla 17 kuMabasa 2022 muKipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze adelazelele uzibuse kusasa lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith. Kuyafana nacathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zokugqili.
Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwezezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engamatshumi amane lambili 42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mkhondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenza sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika-Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrethe le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 okweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo-Robert Mugabe, lo-Perence Shiri, lo-Sitting Sekgamayi, lo-Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence, nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF Party kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqakathekise kakhulu ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqakatheke njalo ephezu kakhulu ngoba ubuya uzolungisa lapho okwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kunenge esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba Mnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona njalo ke esebuye ngokuthi awalungise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yikubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu ogesi lokunye konke okuyikho okwenza bana unxa umkhonomo mele uhambe uhambe ngendlela epheleleyo
uJuma uphinde wathi
usebuye kathethi ke umnumzana wababa mnangagwa ubana kulungisise khona oku siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa siyabona njalo ubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulawa amanzi lalo selizaphela bese sikhangela lasewangi ngale le Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagesi njengewange lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagesi abe khona lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ube kwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili
bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhani usuku lukazibuse eZimbabwe
konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa uhulumende kasananzi abantu abantu beZimbabwe bayahawula uzibuse esasimlwela akusamazi kunje nje ilizwe selikhanya linganinge labantu ababili abathathu iningi labantu lidonsa kanzima siyakhala nje akula mali elizweni akula kudla sikhangele independence yona le siyilandayo abantu babelambile khona kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelele ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba Mnangagwa okokuthi singathi siyaqathanisa lo mbuso ka-Ian Smith kuyafana naxathu akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani akusela ncedo
lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okwinhlanganiso ye-Zebra Veterans Association
yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngama Tororo ngasona leso sikhathi yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona lithole uzibuse kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo. Ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko. Kabazange badle uluju lwaleli lizwe baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona umuvi kwedlula owamakhiwa mina ngithi uyedlulisa ukubi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezidridini emadorobheni njalo umbuso wamakhiwa wawubusiba khona ugcina izintandane lapha abanamhlanje laba kabagcini badinga imnotho yabo
omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa unuzana ukucoca phulu othi ukubulawa kuka-Elvis Nyathi izizalwane zakwele South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo
kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe abantu bazikhangelela phansi kutshengisela ukuthi i-independence yethu after 42 years ize ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence ngoba yena u-Elvis Nyathi ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe ngibona ingani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi i-independence yethu okwakathesi kayitsho lutho nxa singalungisanga leli lizwe ukwenzela ukuthi abantu bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Ukhangelelwe ukuba kuzakwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kubulawayo, lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqakathekileyo. Abantu abahlala kubulawayo bananza ikhefu lePasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala belegciwane le-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedilela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Bese kule minyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lePasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu oyibandla le-Church of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu, lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene sindawonye silikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo, ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Priska Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lePasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lePasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumo zingqondo, siphumo zimzimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni, njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday. And kube yisikhathi ade silokuthula generally, and I think abantu abaningi bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama big cities, but generally abantu bakholisile iPasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePasika, lapho sikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu, ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu, lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba lesonto lamalala, kuba leChrismas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho-ke ngo-2019, ngo-2020 lango-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kuningi okwenziwa nguZulu ngekhefu lePasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, nemitshato ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kuye emtshato. But ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umatically ukuthi not even but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Saturday, Friday, Sunday, Monday. It's a problem. We're going to have a Pity,
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey, uSathane, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha bavulala bayivula kwasetshwa kutsho ukade kudinga imali. Hayi, ndakwase ngiqhuqa khonapha amankazana ashuwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayishayelela khona. Ekuseni yonke kasibone kathesi usamfana seyifuna ukuphuma nxa ithethe ukuthi ufica imoto amadlasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba uPope Benedict umkhokheli weRoman Catholic Church uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenziziyo ezilukhuni, njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni athiyeneyo anjengekwele Ukraine. Uthi kumele eleRussia lele Ukraine abeke phansi izikhali akhulumisane umlota ngoba abantu bathwele nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe wePhasika. Uhulumende wakwele Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe lilwa okumangalisayo edolobheni leMariupol eseliphoste lathuthunwa ngeleRussia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngeleRussia. ELeRussia eselibhombe lakubhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula inkulungwane ezinhlanu 5000 eMariupol lapho eleRussia lihlasela khona ngamandla. ELeRussia lasuka endaweni zeKiev laya eDonbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluphuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yiReuters News Agency. Soke isikhathi sezamasiko.
Nanamasiva wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhavenyana Ngwenya, inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kuka Elvis Nyati kulangale ke kule South Africa, obulewe nje etshiswa ngabantu kumbe ngithi izizalwane zakwele South Africa. Ye baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo, akusitshele ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele. Sikale ngokuzwe ugogo lapha ekhuluma ngakhona.
Kuhambeka buhlungu, bathi buhlungu, uzilele, uzilele, sibili uvuke, uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho, ake sizwe njalo ukuthi yena udini.
Uzilele, ulele phansi, mtakatatu wethu, laba bakubulele, bakubone khonokho, wena osikho khona.
Xa ebulwe njalo, kwenziwani vele ukuthi ulungise inhliziyo yakhe?
Umbuzo ukuthi bona abesonto yini ngoba abesonto bayahlupha kakhulu sebaphume emasikweni. Nxa bengabelandela usiko kufanele babone ukuthi kungenziwa njani, ezaphoyekele nxa bekuyele kona lokho kwenzeka leyo kuyasuka kube sokuthiba yijwayelo omunye wabo asela ekushiswa ngomlilo.
Ye, sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati. So uyazilwela njani xa sizokhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamtshisileyo labo bathwale ubuzima. Sokulunzima lolo aluvusa ugogo. Uqondile ngathi athini esele ngumzulu kubi kangaka.
Kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala?
Hayi, kuyasebenza. Kuyasebenza singakulathi yakudala. Mina kungaba nemijozo ethize yokuvusa umoya kwami kuqondile. Ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba usuphisa izihlobo zakho. Laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje. Ngoba nxa usumbulala wena ususenza ukuthi usendelwa kini lukhe luphele solubulawa yilaba nabantu labo bekhala izinyembezi.
Siyabonga kakhulu ke, sibonga ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, ingcwethi eyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa ba.
Sengana masiba wenziwe manje. Ngoba baba mkhulu babelobola.
Sile sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontukameni Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke, indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo. Sizabala kuLuke chapter 10 iverse ka-33 ithi yona, kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona, njalo kwathi embona kwaba lesihelo. Indaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu wayebuza uJesu esithi, kambe yiwuphi umthetho oqakathekileyo eBhayibhelini? AkuJesu wasesithi mbili, umthetho wokuqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, okwesibili lo thi thanda umakhelwane wakho. Ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto eziningi ongeke wazenza. Ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda. Ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda. Ungeke wamfisela okubi nxa umthanda. Kodwa njalo uJesu sinika ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isiKristu esiqakathekileyo isiKristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso. IsiKristu esingahlali nje echurchi kuphela, kodwa isiKristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe lesihelo. Lapha iqudabo lukhona ngole ndoda leyi eyayisuka eJerusalem isiye eJericho. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa ke ngogubuzela izigebenga amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya ke umpriest ekhubuzela ejahe kuye enkonzweni wamedlula eceleni lundoda kazange afuna ukumthinta. Wathutsha njalo umlevite abayibo ababencedisa amapriest ethempeleni laye wedlula eceleni lugede evalekela lundoda olimeleyo. Kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha ke umSamaria. Lo amaSamaria siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamaJuda, amaSamaria ayekhangelelwa phansi. UJesu uthi lundoda ongumSamaria nguye waba lesihlelo lomuntu lo owayelimele. Wafika ke waphambuka wayamthatha wasemusa endaweni lapho ayengayelatshwa khona.
manje nansi indaba eqhakathekileyo sinazelela ukuthi uJesu uthe imilayo emibili eyokuqala ukuthanda uNkulunkulu owesibili ukuthanda umakhelwane wakho wasesithu umakhelwane ngubani gazanga athi wathutsha indoda wayehlala eduzane lalo umuntu ochayiwe kodwa uthi wathutsha umSamaria futhi umuntu wayevele ngamazi kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela wafuqwa ngumoya okuzwela ophakathi kwakhe umoya okuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenzo lolu lutho ngimncedise manje isiKristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurch kuphela kodwa engabidlani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurch siyakwazi ukuthi abantu banjengalundoda wayechaye ngabatsotsi abanye abala kudla abanye abala imali yeschool fees abanye abala zinto omunye umuntu lo lendawo yokulala aphangalala khona uyabe ngalayo ngakho wena nxa ungumKristu inkosi sibizela ukuncedisa yiso isiKristu soneso
akuyibhethe mfundisi
asithandazele baba egama likaJesu sithandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje ukuba umoya wakho oyingcwele ukhulumisane labo amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubo makhelwane izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Kwezabatsha namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwaElvis Nyathi ogangadwe wathiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele beregister ekhaya bevote kwenzela ukuthi sikwazi ukuchange igovernment liyane khona le ZANU-PF. Then singachange igovernment ye-ZANU-PF. Kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza before kuchange leni government hayi akulanto engaba right kumele kuchange igovernment so into engayitshela abantu ukuthi abantu you must register to vote change leni government kungena enye igovernment then into sezi right kuyabe ngaselanto esidinga lapha eSouth Africa then we must go home ngoba into eshota ekhaya indaba yomsebenzi usebenza ukho so ngiyacabanga ukuthi uma sokuchange igovernment sokulomsebenzi wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze then into zonke zebese zikhamba ngendlela ngoba zithi zigovernment le khona ayikho right ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kula msebenzi.
Ibizo lami nguThembelihle Ndlovu kumaZimbabwe wonke nje jikelela khona kwelizweni leSouth Africa nasese nalabo abasezweni laseZimbabwe bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye sincedisane ngalesimo esibhekane naso. Mina ngisingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya ilethwa ilendlela singakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe ningalwi nabantu nikwekeni ezandleni zabaphathi babo nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni sibuya kule kwaseZimbabwe.
Salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo. Abantu okumele sikwenze ikwasi yekhaya singabisilwa sikude nekhaya silwa sikwamanye amazwe okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye ukulungisa sisekhaya sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu njalo singafuna ukusizwa ngabanye abantu ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo. Okulandelayo kaElvis Nyathi kubuhlungu kakhulu ngoba i-government nayo ithule eyalapha eSouth Africa ayikhulumi ayithini ngokubulawa isuku somuntu umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo ube bathini. So kubuhlungu kakhulu besifisa ukuthi ingenelele i-government yalapha isize lapho kumele isize khona.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linikelana kusasa le-Dynamos emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle eBarberville Stadium koBulawayo. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa koBulawayo. Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende. Kodwa abakubandla lezanu-PF Party luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse. Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, Oliver Lesayo, Mogetsu.